Walamukela emweni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Angikaze ngibone mina ukuthi okwakuqala i-high court iyatshintsha eyayo i-decision yenzileyo. Kakukaze kwenzakale ekuphathweni komthetho ilizwe umhlaba wonke jikelele. Akukaze kwenzakale kuqala khona eZimbabwe.
Idale le-high court linquma ukuthi uMongameli Mugabe angeke abanjwa ngamandla ukuthi ahlele ilanga lokhetho lwama-by-elections ezigabeni ezintathu zesigaba seMatabeleland.
I-multi-currency liya-introduswayo isilethela uduko olutsha thina njengezisebenzi. Loka nje abantu bajabula ukuthi izikolo zavulwa, izibhedlela ziyasebenza kamandi, ukudla sokukhona ema-shelf, abaku-business labo bathi hhayi kukhanye ngani kuba ngcono.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi kuyadanisa ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi ngenxa yokudilika kwamankampani.
Umthethwandaba kamantshi uthi iqembu lenguqu leDynamos alisamelanga lisebenzise ibizo leli nxa lingabhadalanga imali yenkampani yeCyprus phose inkulungwane ezinhlanu zamadola i-4,900.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli we-High Court uJustice George Chiweshe namuhla unqume ukuthi uMongameli Robert Mugabe kamelanga abanjwe ngamandla ukuthi ahlele ilanga lokhetho lwama-by-elections ezigabeni ezintathu zeMatabeleland ezithi iNkayi South, iLupane East kanye leBulilima East. UMongameli Mugabe uhanjiswe emthethwandaba ngababemela izigaba lezi edale lephalamende abathi uMnumzana Bednico Bhebhe, uMnumzana Norman Mpofu kanye loMnumzana Njabuliso Mguni besithi inkantolo kumele imbambe ngamandla ahlele ilanga lokhetho. Umthethwandaba we-High Court kanye lowe-Supreme Court yapha izinqumo zokuthi uMugabe kumele ahlele leli langa njengokutsho komthetho. Kodwa yena uyakuphikisa lokhu esithi ufuna ama-by-elections la enziwe kanye lolunye ukhetho ngoba ilizwe lingelamali. Sixhume uMnumzana Bhebhe yena osole kakhulu isinqumo sikaChiweshe.
Ukuthi iqiniso eZimbabwe lapha kunzima. Nxa abantu lokhu besalele bengakwazi ukuthi khona uMugabe into enjani, kusho ukuthi okufuze bafunde kathesi ukuthi uMugabe into enjani. Ngoba into emangalisayo ukuthi kulokhu kuqondana okuthile ukuthi yena lo ujaji osemthethwandaba ngo-2008 ube nguye okade elawula ezokhetho, wabamba ama-election ama-results kwaze kwafika 1.5 months awukuthi wonke umuntu wayengahlupheki ngawo. So akungimangalisi mina ukuthi-ke ngalolu daba esikhuluma ngalo akasihlupheki. Singahlupheki njalo silandele umthetho. Angikaze ngikubone mina ukuthi okwakuqala i-high court iyatshintsha eyayo i-decision yenzileyo. Kakukaze kwenzakale ekuphathweni komthetho ilizwe umhlaba wonke jikelele. Akukaze kwenzakale kuqala khona eZimbabwe. Okwesibili, ujaji owe-court engaphansi e-high court uyatshintsha isinqumo se-court enkulu e-Supreme Court. Akukaze kwenzakale emhlabeni wonke lokujikelela. So lokhu kukufundisa, kutshengisa abantu bonke abeZimbabwe, kutshengisa umhlaba wonke ukuthi nxa sesithi thina into kaMugabe yinto embi, akulandelwa mthetho, akulandelwa constitution, sitsho ngani. Izolo belwe ngisithi mina undodalo upresident uMugabe into afuna ukuyenza ukuthi amanipulate i-judiciary. So kutshengiselekileke ukuthi i-judiciary simanipulatiwe ngoba ungazibona i-judiciary isitshintsha isinqumo eyasenziwayo kutsho ukuthi yi-manipulation engakitsho naleyo. Ungazibona i-judiciary sitshintsha i-judiciary i-court engaphansi itshintsha isinqumo se-court enkulu kutsho ukuthi yi-manipulation. Indlela lapha eZimbabwe kasisabuswa ngomthetho kodwa sesisebuthwa ngentando kaMugabe.
Kuyini seliza kwenza pho sokuyikukuphela kwendaba?
Hayi, indaba kayiphelanga baba, ngoba thina sifuna ukuthi labangaboniyo labangazwayo baze bezwe ukuthi kona hayi into esiyenzelayo senzela ukuthi babone ukuthi nxa sithi ubabalo uyephula umthetho engawuphula umthetho abe sesibangendlela zokuthi umthetho ungasalandelwa ahambe kuyegcwaliseka-ke emthathwandaba sifuna ukuthi umhlaba ube konke konoko hayi sikhona sizayisunduza iye phambili indaba ngoba esikwaziyo thina ukuthi i-judgment ngokubona kwethu ayizange ilandele umthetho ilandele ezepolitics.
Umnumzana Petniko Pepe lilunga le MDCT njalo wayemela inkayi edalele eParliament.